Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So uhlelo lolu kubuya kwalo le Bill and Melinda Gates. Lusisizile kakhulu kule indawo ukuthi abantu bathole ukuhlala okuhle. Kube kuyindawo eyesabekayo vele abantu behlala ngaphansi kwamabanana, besakho ama sharks ngaphansi kwamabanana.
Inhlanganiso ye Bill and Melinda Gates Foundation yakwele Melika isigqibe uhlelo lwabo lweminyaka emihlanu lokwakhela uzulu weZimbabwe izindlu ezingamakhulu phose amahlani 480 ezingaduliyo.
You cannot run a country or a city without our laws, our pre-independence. Akuruma ukuthi abantu abaqhapi umgwaqothize bavunyelwe ukusebenza kulobhe ngula street. Kumbe ngenxa yokuthi ngabantu abamnyama kumele babuye kumele industry babuye lekhaya bengadrobhen okwamakhiwa.
Ikhansili kanye labahlela isimo sedolobha lakobulawayo sebekhuthazwe ukuthi bachiye ukudinga ukubukeka kwedolobha kuphela bevalela phandle labo abadinga ukuziphilisa ngokuthengisa. Ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabo ukuza kwele South Africa, umphathintambo wezomvikela kulelo lizwe unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqawula uthi uzathumela amasosha emzini we-Alexandria edolobheni le-Johannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ye Bill and Melinda Gates Foundation yakwele Melika sebegqibe uhlelo lwabo lweminyaka emihlanu olokwakhela uzulu weZimbabwe izindlu ezingamakhulu phose amahlanu 480 ezingaduliyo ngendleko yezigidi ezinhlanu zamadola i5 million dollars. Lolu hlelo oluphawulwe lamhlanje luqhutshwe ngokusebenzelana lomanisipala weHarare. Intathe izindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso le uMelanie Walker oze eyimele emkhosini wokuphawula lezi zindlu uthi lanxa lolu hlelo lugqitshwa lonyaka ulokuthaba okukhulu ngoba ikhansili yeHarare ithembise ukuthi izathatha isibonelo esihle sokwakhela uzulu umhlobo wezindlu ezinje ezingaduliyo kwezinye indawo zaleli dolobho. Umeya weHarare uMnumzana Bernard Manyenyeni utshele umbuthano wokuphawula okusemthethweni lezi zindlu emzini weDziwa Rasekwa ukuba bazathatha lolu hlelo njengesibanga sakuqala sokuluqhelisa ukuze lufinyelele eminye imizi yaleli dolobho. Ingxenye yezigidi ezinhlanu zamadola esetshenziswe kulolu hlelo inikezwe uzulu ohlala endaweni lezi ezingekho emthethweni, kuthi enye yanikezwa umanisipala. Ube khona uzulu ovele kwezinye zendawo ezibikwa zihlalwa kungekho emthethweni ezibalisa amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation abavele eGun Hill. Omunye weziphathamandla ze-ZHPF unkosikazi Sazini Ndlovu uncome kakhulu abasungule lolu hlelo ngoba seliguqule indawo ebisesabeka ukuba ngengahlalwa ngabantu kungekho kwesaba.
Endaweni le yaseDziwa Rasekwa extension yindawo ekade iholding camp ekade iyislam. So uhlelo lolu kubuya kwalo lwe-Bill and Melinda Gates lusisizile kakhulu kule indawo ukuthi abantu bathole ukuhlala okuhle. Kube kuyindawo eyesabekayo vele abantu behlala ngaphansi kwamabhanana, besakho ama sharks ngaphansi kwamabhanana, igcwele amadaka kunjani kungaqedakali.
Ngaphandle kokwakha izindlu kwakhiwe njalo indawo lapho ongaqhutshelwa khona imisebenzi ehlukeneyo yokuthuthukisa inhlala kahle kazulu eye-community center, kuveza unkosikazi Ndlovu.
I-community center le eyiyo i-resource center. I-resource center le yenziwa into eziningi, ama-community meetings yenzelwa lapha kwi-preschool ekhona lapha e-community, konke ama-skills training abantwana ama-youth konke kwenzelwa khona lapha. Sisizakele kakhulu ekuthini sithole ulwazi plus sithole kwanelisa ukuthi sisebenzelane le city council, okuyikho ukuthi bana i-city council beyindawo bebengabantu bebengazwisisi ama-communities ngaphansi, bebengazwisisi ukuthi khona khona i-community yanelisa ukwakha. Bebengavumi futhi ukuthi kulama slums around Harare, but sanelisile ukwenza ama profiles. Sa profile about 62 slums around the city of Harare including this one sayenza ama service, sayenza everything. And we create a partnership enkulu between the city of Harare le community. So sesilokusebenzelana sile PMC e consists of community plaza ya Harare City. Whereby ngokusebenzelana ikho ku draw your attention yama funders anjenge Bill and Melinda Gates.
Lokho kusekelwe unkosazana Lwazi Knowledge Chuma wasendaweni ye Gun Hill.
I program ye federation isincedile ngoba thina be sihlala e kusema squat e Gun Hill. So isinika ama cabin and yasifundisa ukuthi kufanele si save ukuze sibe lezindlu. And lapho esasihlala khona thina bekungavunyelwa. But the federation yakwazi ukusibambanisa le city council ukuze sihlale kuhle singachiselwa. Isikhathi sonke sasibotshwa ngamapolice asichiselwa izindlu.
Ekugqitshweni kwalolu hlelo lodziva rasekwa, umunicipality uthi uzaqhubeka ayesungula umsebenzi ofanayo lapho uZulu ahleze ungekho emthethweni emzini weGarnhill okuzaphathisa ukutholisa imuli ezedlula ezilikhulu lamajuma amabili 121 indawo yokuhlala. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Ikhansili kanye labahlela isimo sedolobho lakobulawayo sebekhuthazwe ukuthi bachiye ukudinga ukubukeka kwedolobho kuphela bevalela phandle labo abadinga ukuziphilisa ngokuthengisa. Laba bantu babekwa umlando wokungcolisa idolobho njalo besenza izethekeli zenyanye zingethekeleli khona kodwa kungakhangelwa ukuqakatheka kwempilo zabantu esezabhidlizwa ikusilela kwemsebenzi. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni ophathiwe ngabathengisayo abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economic Association, lo meya wedolobho bekungatshaywa inja kufihlwa umphini, abazisebenzayo besithi council baphatha angani isihlobo esingumyanga okumele sifihlwe singabonwa yizethekeli. Abathengisayo bathi yibo abaphethe inotho yedolobho kodwa abanikwa indawo eziqondileyo zokuthengisa njalo bafakwa emaphethelweni edolobho kuthiwa baphazamisa osomabhizinisi abalezitolo nxa bethe bangena enzinkini yedolobho. Umongameli wezichiya kobulawayo unkosikazi Musa wenkosi Nyoni uthi bathule nzima ngoba lalabo abalamalayisensi bayahlukuluzwa ngamapholisa njalo bahlawuliswa imali eningi kakhulu ukuthi bathole imvumo yokuthengisa kungakhathalekile ukuthi bathola imali enganani ngelanga. Uthi sebebhalele incwadi eziningi ekhansilini bebeka izikhalazo zabo kodwa abatholi impendulo.
Le themba ukuthi namhlanje ubaba ethe wabuya esizabale impendulo kuzasiphendula kulokho esiyabe sikhala lapho. Izindawo zokusebenzela baba azikho azitholakali. Siyanzela ukuthi sizithole. Okwakhathesi sibhadala $14. The annual rent license is too high. I $23. Besilesikhalazo sokuthi yehliswe baba.
Umqondisi wenhlanganiso kaZulu iBulawayo Agenda umnumzana Meli Dube uthi amakhansili alokhu elandela izimiso nemithetho yakudala eyiphatha abathengisayo angathi asibantu balutho kuqakathekiswa kakhulu osomabhizimisi abakhulu lamafemu. Lanxa kuqakathekile ukuthi idolobho libe lihle, uDube uthi lokhu akutsho ukuthi abantu bavinjelwe ukuthengisa edolobheni ngoba imisebenzi eyikhona kubekwa limithetho ayisekho. Wengeze esithi abezombusazwe lekhansili bajwayele ukuthi badinge ukufihla abathengisayo endaweni ezikhatshana lapho kule micimbicimbi etshiyeneyo edolobheni, kuthi-ke lapho sebefuna ukuvotelwa ngesikhathi sokhetho kube yikho lapho abathi amapholisa angababophi.
You cannot run a country or a city with our laws, our pre-independence. Akuluma ukuthi abantu abachaphi umgwaqo othize bavunyelwe ukusebenzela kulobhe kula street. Kumbe ngenxa yokuthi ngabantu abamnyama kumele babuye kuphela industry babuye lekhaya bengangena edrobheni anti edrobheni ngokwamakhiwa. Because mina lapha ngakhulela khona ekhaya ngiyakwazi kweminye imizi engangakwazi ukuthi kulo muntu ogogekileyo because izilima kwazi yafikihlwa anti. So abantu abakwi-informal trade they are treated as izilimo okumele zifihlwe kungabonakali ukuthi lapha kulezigo.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umeya wedolobho uCouncillor Martin Moyo uthi bayazama ukuthi banike abathengisayo indawo ezeneleyo zokusebenzela kodwa kuqakathekile ukuthi idolobho lihlanzeke kuthi lalabo abenza amanye amabhizimisi benelise ukusebenza bengaphazanyiswanga abathengisayo. uvumile ukuthi yeliqiniso ukuthi kule mithetho okumele iguqulwe le mali ehlawuliswa abathengisayo ikhangelwe yehliswe nxa kudingakala. Kodwa ugcizelele ukuthi akungeke kwasebenzeka nxa lo lalowo ofuna ukuthengisa engenza lokhu kungela olawulayo, ngoba lakhathesi abathengisa belamalayisensi bayakhonona ukuthi labo abangela bayabaminya endaweni zabo bona bengahlawulanga lutho.
I-council yethu is a pro-poor. Labo abangela mali kufanele begcinwe u-council. U-council uzabagcina njani? Liya complain ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opirate la. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Umhlangano lo ungenwe lazingcithi zekolitshini ye-National University of Science and Technology ezithe kumele ikhansili ikhangele indlela ezintsha zokusebenza lokwakha ukuze indawo zanele lanxa umhlabathi umlutshwane. Zithi abantu bangeke bathengisa kundawana yonke nje, kodwa kuyadingeka ukuthi kuguqulwe amadolobho kube le ndawo eziningi zokuthengisela, ngoba amadolobho la emiswa ayengagxilanga ekuthengiseni okwakuyingcosana yabantu nje, kodwa iningi lalivele liqhatshiwe emafemu athiyeneyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa umphathintambo wezomvikela kulelo lizwe, unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula uthi uzathumela amasotsha emzini we-Alexandria edolobheni le-Johannesburg. UMaphisa Nqakula uthi kulababili abathetheneyo abadutshiliweyo izolo e-Alexandria. Lanxa imbiko ephume kuqala ibisithi bafile, uMaphisa Nqakula uthi hatshi basindile basesibhedlela. Lanxa uhulumende esithi sokufe abantu abayisithupha kudlakela oluqale edolobheni le-Durban kumaviki phose amabili edluleyo, inani uqobo alazakali ngoba abanye babikwa bengababulewe yizikliwi, okungela kwenza lodlakela oluqondiswe kwabokuza. Umphathintambo wesigaba seMathabeleland South uMnumzana Betnico Ncube uhlangabeze izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amane edolobheni le-Beitbridge izolo. Uncube utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uthumele amabhasi amathathu, kwathi ezinye inhlanganiso angazibethanga ngamagama lazo zathumela amabhasi amathathu. Udlakela lolu luqhubeka lanxa inkosi yamaZulu uMnumzana Gordon Zwelithini eqoqe imbizo izolo wakhuthaza abantu ukuthi bengabulali abokuza. Abanye bethesa inkosi icala lokuqala lobo budlwangudlwangu ngamazwi awethula kumaviki amathathu adluleyo, kodwa uyalandula lokho esithi intathela izindaba yizo ezijekisa inkulumo yakhe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Deniso Lomacaphulana, yena othi ubudlwangudlwangu lobu bukhanya bubangelwa ngabanye abantu abale mali.
Ngombono wami lapho engimi khona mnumzana ukuthi kukhona abalutshwane abasebenza beziqatshile ababesebenza lo mbuso wobandlululo abasebenzisa imali ukuthuma abantu abamnyama ukuthi bahlukumeze abanye abantu abamnyama bezama ukuvikela intando yabelungu kuleli. Kwenziwa ukuthi nga ufuna ukubona ukuthi kwenzakale kanjani, kuthe ngokuba abantwana bezikolo besilwa lezithombe zabelungu kwahlala amalanga amalutshwane kwasokuvuka lolu dlame, okutshengisa ukuthi beliyindlela yokuthatha amehlo abantu ebalungini liwasebantwini abamnyama.
Okokuthi nxa manje sikhangele ubona ungani kuzaphetha ngani?
Udlame lolu nxa lungamemetheka mnumzana kungagcina sisenkingeni enkulu kakhulu njengabantu be-Afrika, ngoba bona ababemzini abahlukunyezwayo abanye bakhona bavela kwamanye amazwe akhatshana, abanye bacathile kuleli, abanye balezabo izinto abazilwayo kwamanye amazwe bahleli kuleli lizwe ngokuthula, kodwa besilwa kwamanye amazwe lapho abavela khona. okuya kwenza ukuthi kuqine kusiba lodlame kuleli laba labo sebephindisela nalaba nabathengisa izikhala abaxhwalileyo sebethengisela abantu izixhaliso kubulawane bese kusuba kufana lokuthi sokule mpilizwe lonke kugcine kusehla kusiyafika ebandlululweni lokubandlululana ngemihlobo abathi i-tribalism.
Umnumzana Denizulu Macaphulana yingcwethi ecobungula izombusazwe bekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje uNtungameli Nkomo loThatenda Khumbo bazabe bekhangela indlela inhlanganiso zabasakhulayo ezingaphathisa ngazo ontanga ikakhulu labo abaphindela elizweni bebalekela udlakela lwe-xenophobia kwele-South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa bafile kwalimala abathoba minwembili kakubi ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ebimiswe phandle kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuthi isikhulumeli samalwecatsha wesimuslim edlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab sithi leli qembu yilo elithiye leli bhomba. Abachuchisi bakwele Italy babike ukuthi umchayeli womkhumbi wakwele Tunisia ongene engozini yokugenquka elwandle ugenqulela umkhumbi ngemva kokungqikilana lomkhumbi obuthwele abakade bezama ukubahlenga. Inhlanganiso zabasakhulayo zithi zizimisele ukunceda ontanga abaphenduka ekhaya bebalekela udlakela lwe-xenophobia eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu ayisithupha ziphenduke ekhaya kunsukana ezedluleyo zibalekela lolu dlakela. Kodwa udubo yikuthi abantu laba bafika baswele imisebenzi yona engekho. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo abatsha eyewange Human Rights Youth Forum umnumzana Fidelis Chima uthi inhlanganiso yakhe izimisele ukuncedisa ontanga abayingxenye yalaba bantu ngalokho ekwenelisayo.
Thina njengenhlanganiso edila lama-youth esiku-encourage ukuthi inezimashi ezikungela ma-job opportunities eZimbabwe. Thina sithi ngababuye bezo-participate in issues of making sure ukuthi we create ama opportunities for them. The main thing that we have to do, for example, ama YouTube, it's a time of the participate in issues of governance. In that way, it means that they participate in decision-making processes.
Njengenhlanganiso ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu kuyini elingakwenza lina lingabaphathisa ngandlela bani abantu laba?
Sina njenge-Human Rights Organization eZimbabwe it's difficult ukuthi abantu bephonge ukuthi ama-youth have to be innovative ukuthi benze lokhu lalokhu. Ama-opportunities eZimbabwe rakho. But what is needed is for young people in Zimbabwe to make sure that they participate in issues of governance ukwenzela ukuthi ama-opportunities akhona e-create. So I says akula ama-opportunities. But thina sithi kababuye they should participate in issues of governance.
Lo umnumzana Fidelis Chima, umqondisi wewange Human Rights Forum, sixoxela yi esewange. Namuhla kweziphathelane lomnotho welizwe esilethulela zona ngolesibili viki zonke sixoxa lengcwethi ecobungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera ngokungenzakala kwezomnotho elizweni kungabhadalwa indleko zokhetho oluzayo olwama-by-elections kanye lomholo wezisebenzi zikahulumende owe-bonus. Umnumzana Kuchera uqala ngokuchasisa ingxabangxoza isanda ukuqhamuka phakathi kamongameli Mgabe lomphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngodaba lomholo we-bonus.
I-statement sikababa uChinamasa betshengisa ukuthi kumele sibone ukuthi singenza njani ukuthi sikhathe i-expenditure. kodwa i statement sikaba bomgabe sithengisa ukuthi u president ubezama ukuthi abe lobuhlobo lama civil servants, kodwa iqiniso ngelo ukuthi ilize kalila mali njalo ubaba uthi namasa uzamela adinge okunye ukuthi sikathi uzamela adinge ukuthi amanye ama cuts ku budget yakhe uzabathola ngathi kumbe uzengezelela ama-tax kulokuningi okumele awubhadale ihambo likamongameli welizwe lokunye nje esingathi ilizwe lingathi khathesi asimele ukwenza lokhu ukuze sigcine imali, kodwa bayadlalisa izimali, bayathengelana izimota lokunye sebenzisa imali eningi kakhulu nxa sikhangele i-security yabo, nxa sikhangele okunye abawuzuzayo njengama-cabinet ministers ikakhulu njenge-office of the president in cabinet ikakhulu. So indawo lezo kungenzakala sibili ukuthi nxa befuna bangenza ama-cards khona ngale. Sisakhumbula ubabubithi ekhuluma into enjengaleyo esengu-minister of finance ukuthi into ezifuna imali beziningi kakhulu, wahle wakhathi presidential scholarship, wahle wanika i-president's office imali entuthwane yokuthi u-president engabhodi kakhulu esiya emazweni ezama ukuthi engxeni ubuzasevisi okuyimadlayo.
Kuyikuthi abantu sebebhadaliwe le imali, izisebenzi njalo lezinye indleko ezifunakala elizweni njengokhetho lolo oluzayo.
Uzabona ukuthi nxa sikhangele abayithi i-domestic debt iyaqonga sibili lapha eZimbabwe. So imali uhulumende ayidinga kuma company lama banks alapha eZimbabwe iyaqonga sibili isikweletu sangkhona. Asikhumbuleni futhi ukuthi isenzi zonke azikazuzi ibonus ka-2014. So kuzaba nzima futhi ukuthi nxa sesifika u-2015 uNovember December itholakale imali eyamabonus. Khathese kunezinye izisebenzi ezingakatholi izimali zakho. So kungenzakala sifile ukuthi uba wathi namasa uzazama njalo ukwengezelela ama-tax njengalokho akwenze mhlawu-fuel isehla laphana wangezelela i-fuel tax yangkhona uzazama njalo amanye amaqhinga ayokuthi athathele abangela mali ezinye izimali ukuthi akwanise ukuthi asebenzise kuma-programs elizwe.
Lo umnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi ecubungula izomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya udaba lokulaya abantwana. Baqinisile abadala nxa besithi isigogo sigoqwa sisemanzi njengoba umntwana ongalayekanga ejayele ukudubeka empilweni kakhulu ukuthi abe lobudlelwano obuhle labanye empilweni. Bakhona abanye okuthiwa abagobeki kodwa abazali bazama amandla abo wonke ukuthi umntwana alandele imilayo yabo. Kambe kwenzakalani ezindlini njengoba abanye abantwana bekhanya bengagobekanga? Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda ongukhansila edolobheni lakoBulawayo endawonye lomfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Into esiyaphambanisa abantwana kakhulu nguvuse yona lokuthi umntwana vele angazilabele 18 years ngasakhula. Umntwana ngeke kutshelwe okokwenza, wona umlaya kodwa yena sebe kutshelwe okokwenza.
Mfundisi, nanti udaba uyaluzwa luyasinda lolo.
Abantwana basalaywa ngenxa yokuthi abazali sebetshona abanye umzali yabe semsebenzini. Nxa kungabomama isetshona laye engekho kakali lesikhathi, abantu sebefuqela abantwana ezikolo ezezokuba lungiselela ukuthi bengene esikolo esithi ngesilungu ngama-preschool. Sebefuqela amatishala kuma-preschool, sebefuqela amatishala esikoleni beze ezilungisela umntwana ukuthi ayefundele phezulu ukuthi kube yibo abakhulisa abantwana. Abazali abasatholi isikhathi sokuhlala phansi belaye umntwana bakhulume lo mntwana ngempilo ukuthi vele kathi yona impilo kuyini, lokuthi umthetho umntwana umele abe lawo. Nxa kuthwana lo ngumntwana wakonkomo, nxa kuthwana lo ngumntwana wakokhumalo, kumbe kuthwana lo ngumntwana wosibanda, uvele yena sikhangelele ukuthi abe lo mthetho onjani. Akusekho lokho.
Mankomo, kambe kunjalo.
Iqiniso lelo isikhathi sakhona sibili. Khonokho ukuthi bathuka kwaba lohlupho lapha elizweni lakithi. Abazali abanye baphuma bangaphandle bathi abantwana bodwa babafaka emamishini sebegcinwa ngamabhoding, sebegcinwa abantwana sebehlala bodwa ezindlini, abantwana sebehlala labo anti, u-anti lowo engxinya besebenza, umntwana umthethwanga kiwo kasakuqondisisi kuhle.
Pho ke kutwani lapha ke mfundisi?
Ye, mina ngibona ngani into yokuqala eqakathekileyo ukuthi abazali ngoba singakhangela kumbhalo lo mbhalo sikhangele imbhalo eyayikhona kudala uDavid yabhala laphana kuzaka kuProverbs uthi yena ukhulisa umntwana ngendlela okumele abe ahambe ngayo kasoze ayikhohlwe nobesemdala njalo siyakwazi ukuthi izini yesintu beyakhulunywa kule zakho ezehlukeneyo ezisiqhayisa ngokuthi kumele umntwana futhi sona isigogo sigoqwa sisesemanzi. Ngakho nanzelela ukuthi abazali kuyamele sikhangele singathiye umntwana ukuthi akhulise ibhuma abone kude kumbe akhulise izinto azibone ebulenjini, kodwa kuyafunakala thina abazali ngelanga langelanga kube lesikhathi umuntu asifake eceleni ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokukhuluma lo mntwana, lesi sikhathi isikhathi sokukhangela kumahoakhe, lesi sikhathi sokuthi umntwana ambuze kumbe yiwuphi umbuzo afuna ukumbuza wona.
Isikhathi sitholakala njani-ke lapha Mankomo ukuthi kwenziwe khonokho?
Isikhathi sitholakala ngekhaya. Uvele yena umntwana kumele abekwazi ukuthi nxa ephume esikolo kumele akhumbule ukuthi kumbe uphume emini eyama-1 kumbe uphume emini eyama-4 kumele aphume aqonde ngekhaya, ayefika ngekhaya umntwana, afike atshonise umzali umntwana. Umntwana akutshonise umzali sekhiphe iyunifomu seyifaka lapha, umntwana sekhangela amele akwenze ngekhaya, kumbe utwele imiganu engageziswanga, kumbe utwele kungalani, umntwana sekumele agezise, abuze lokuthi kudliwani mama. Hayi khona umntwana asuke ladimela izindiza sevula sekhangela. Umntwana kumele afunde umthetho ukuthi kumele nxa efika atshonise umzali ngekhaya. Litshonile mama, litshonile baba.
Unkosikazi Shila Nkomo Msonda ngukansela edolobheni lakoBulawayo obexoxa lomfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla seZimbabwe Institute for Social Transformation belo Gibbs Dube weStudio 7. Wezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela eziphathelane lomdlalo wenqindi.
Inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa komdlalo wenqindi elizweni yeZimbabwe National Boxing Board of Control isixwayise abaqoqi bemidlalo yenqindi ukuba bazathathelwa ilungelo lokuqoqa imidlalo nxa bengaqhubekela phambili bedlisa abadlali imbuya ngoluthi. Lokhu kuza ngemva kokuba kudluliselwe phambili umncintiswano obubizwa ngokuthi yi-Independence Boxing Tournament, wona obekumele uqhutshelwe endaweni ye-City Sports Center etholakala esigodlweni iHarare ngomgqibelo obekulilanga lokunanza usuku ilizwe elathola ngalo uzibuse. Umsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe National Boxing Board of Control unkosikazi Lorraine Muringi uthe inkinga yabaqoqi bemidlalo yenqindi ukuba basuke besakaze emphakathini ukuba bazakuba le midlalo ethize bona bengakatholi imali yokubhadala abadlali, okudala ukuba bona njengeboard bangabaphi imvumo yokuqhuba le midlalo kuyindlela yokuvikela abadlali ukuba bengasetshenziswa mahhala. Lokhu kudluliselwa phambili kwalomncintiswano obuqoqwa ngabe Black Fist Boxing Academy, kulandela ukudluliselwa phambili komunye njalo umncintiswano obekumele ube khona mhla zingama-25 kuyona le inyanga kaMabasa, wona obuqoqwa ngabe Delta Boxing Stable, lawo obubizwa ngokuthi Independence Solidarity Boxing Tournament. Umdlali obekumele adlale kulomdlalo oqoqwa ngabe Delta Boxing Stable uTrevor Mpofu uthi kuyadumaza kakhulu ukulungiselela amahhala.
Sizobona ngayo hayi kodwa kathesi hayi ungayehlula mhla 30 lapha, hayi mina umuntu ethathe ivacation asiphumule iboxing isike sikhohlwe ngeboxing isi hayi ngoba hayi ngalesi msebenzi la onto ke ngajoin iboxing anze ngisebenze so yabona sebenze kakhulu.
Unkosikazi Muringi uthi abaqoqi bemidlalo yenqindi kumele bazame ukuqoqa imidlalo emilutshwane ukuze bengehlukanele izimali eziningi ngoba udubo ababhekene lalo ngolokuswelakala kwemali elizweni. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi ke isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Tune in tomorrow.